Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuMfumfu 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yindlela zamtiyo ke esonta ngayo ukhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bancedise ukuvota.
Abakumandla lezanupf bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zithi zithola amathumi amadola $50 ngenyanga. Ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uparatsa uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a paper issue and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, their representatives, and the board. And we are doing something about it. We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiswa yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elisize ukuthi sishize izisebenzi ze-ZBC ukuthi zifunukana ziyobona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esithumisana ngayo labakhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhale ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadingisa ukuthi kusho uhulumende weZimbabwe ngama-parasitas eZimbabwe ashona ithi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$60 US ngenyanga. Jenny room now the letter vele eyodwa more than $50 ukuthi kunefika. So we are saying ukuthi vele isezimbabwe khona. Kodwa manje ZBC yodwa sinanzela njalo ukuthi zinama-workers wongakhayela ne-average. Balithwana ama-workers wongakhonvert imali around $80 ebathole behola more than $80. Abaningi bangaphansi kwe-$80 naso sikhonvetha. Futhi sikhonvetha ngenale i-RBF e-reserve bank rate singafuningale emkambo omnyama. So kudingisa ukuthi ilizwe leZimbabwe selifika esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileka eZimbabwe. So ke sithi uhulumende abakhathi bonke kuqale bayinazela ukuthi ukuze ilizwe lithuthuke ebele kwekwangiqinana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke kuyafanele ukuthi uhulumende athaye umthetho wokuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abezitenshe ukuthi afake imali yethu ekuya kusifane nesithile loko singathina yi-minimum wage because sokungasebenza kuphela eZimbabwe.
Ye, singathi-ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani nxa behola imali phansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini yehla ngoba abantu babasebeqashe ukuthengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathengise lezigqoko lezi ezindala ezibuya kuthiwa ngamadele. Abantu sebezamaufanza zithi impilo bekhona. Ngezinye indlela njani ukuthi abantu uzathola ukuthi sesekusile ukuthi bafake esikule effort yabo-100% emsebenzini. Lokho kuthole ukuthi i-quality emsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kuvala abantu baphile njalo abantu ukuthi bane-stress yizoke bengazikele bezina siyo into enhle le. So kusezakuthi abantu abagangileyo bacondele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe kuza ikona uko abana abantu abalungile abasebenza ne corruption sengazamdalini simpijale so sokufumele yalungise indaba yeholo ezimbaza lungise zomnotho weshishe alungise le dola ukuthi alikhulu isiya zomnotho ziyenza abantu abaqedwa abaholi njalo kuzenza ukuthi ilizwe libe stable ezilamayikazi ayisebenza asebenze kule report ajinanti
uNomzana Ambrose Sibindi ukuhlanganiswa eZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwalenyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. UMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumishwa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma befunka zivotele okugenisa ukuthi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MGC sathola-ke i-vote share less than 35%, kathesi i-vote share yethu ikhwelile-ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo. Kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu kubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayithuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanzwa njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula ekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimata. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izani sembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzakuthimaza ngenxa yokubana kuyabesekulokhulumende omunye.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda konokhu kumbe lingathi ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms. Ngakhangela i-document esiyikhiphileyo esifuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo indaba yama-reforms khangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenziswa ukubana umuntu nxa bengamtheni bemuthi yena kuhamba okhuluma ukuthi awukwanisi ukubhala njalo abantu nxa-ke ibengelizwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagcina befosa ukubana beyivotele izano kuyinto esifuna ukuyilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni silethe-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo nokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evotele-ke i-TPT ngenxa yokubana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozavictimiza ngendaba nje yokuvotela inguquko.
UNomzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniwo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota, kodwa ekuncediseni nomali i-process kuyabizwa amapholisa abe khona, kuyabizwa ama-polling agents, ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonyeso. Akula umuntu oncediswayo ekukulala abantu abakhangileyo, yi-process ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa i-ZANU-PF, abo baningikangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwana abadala mosi. Ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile, kodwa singapa abasinqoba khona phela zikhali ukuthi basiqile. Siyavuma ukuthi basinqobile, uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele i-ZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala, uzokuthiwa utsho ukuthi vela wena lisi. So khonokho-ke yikho ngani kuyahlupha abantu.
Umbuzo wami lokho buyela khonapho, ngabantu abangaki? Kanti ngakwambe shiwa ukuthi i-ward yomrombo constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala, akwenzakali njalo. Njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akuthithi bonke abantu abanabavotela i-ZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda i-ZANU-PF Yiko lokho, yiko siwini.
Yes, ungathi ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu, siyabona ukuthi ibandla leni linqobile. Ungathi ngokunqoba kwalo, kulambo ke emberengwa lenyanga, siyawazi ukuthi ngaphansi kwebandla leni futhi.
Yeah, ukunqoba ukuthi kathethi ndiwakho vele kuthi ku-election mode. Kizaba sokho sinqoba, yebo ye, lapha nalaphaya. Ukhona okunye kuyabe kungahambanga kuhle kithi siphenze ukulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingaphindizenzangani ukuthi sidonete nje amasithi ku-opposition unqoba sivele singakanqobi.
UMnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu-P F besixoxa laye ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kule Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondaba we-Supreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yi-Supreme Court. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esilwethulelwe ngumathe.
Bafaka amasibhuku so amasibhuku lawa amanye akhona ngamahlela amahlela enkomo abanye ngalawa esidala babiza ngokuthi ngongqoza ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye kwakuthengwa ngezinkomo amasebhuku wakhona sasesikunaziwa ukuthi i-tracker sezani. So lamanye amadoda ukugoqela mina sakuyala kuyinto lokuyana hhayi sahluphana seze safika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha eLisiza South khonapha kuward 9 ngumlisa yena infector sondina asuka lapho sasafika ku-DA u-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho kunesebhuku oyedwa kugcina sifaka amasebhuku amanye amabili leli sasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela sathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakha ivele emfuna wafika wacrash into leyana lekulo omunye wangkhona esesimthethile bamfaki nantiwa kumbe kulezimali azibhadalayo. So ke lo omunye wakhethwa ngalowu wafaka uwentani so sasesibhala thina ukuthi kade bayalayo yena lo sibhungobani sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda ithink sasibo 7 or 8 khona lapho sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka endleleni kuthiwa umele segqize thina sisayanga. So ngahlala-ke laphana ngandiyime ngusuku ngoba sezenithela lama-anonymous calls lapha. So sebesithi mina yime ngigqalisa abantu esigabeni yazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 eselitane esingase-21. So-ke yime sengigqalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko owakhethwayo wangikhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi basebengithetha bathi mina ngibe ngumsekeli wakhe ebe uthiyami. So khonapho-ke kwaba yindaba lana esihluphayo ukuthi kanti umuntu kuyolifake njani yena ngiye umuntu ophambasayo nekhansila okhona ukuthiwa i-Security. Ukhansila laye ngani vele sihlashana isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018. So ngumuntu nje ohlale emfakiliso laye engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto. So-ke
induna yona ngwayo ilolungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni?
Hayi, into esenza mudinga wathi khona i-command nxasifuna lokho sihambe balamoloya bona uhulumende bazawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampenela izanu-P F iwine ngoba lo councilor athena u councilor lo uzamlokuzela yena abantu abantu bahlukuliza lezimali yakhichisa izimali akuneki nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu bahlala kahle sithi lokho eqalile ujahoko na abantu basebenzima
umnumzana Wilson Made uhlala esigabeni se-Isiza South sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo sikasizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
Zihlobo zenkosi ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amanomhlaba sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo lomsakazi wakhona abasinika leli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya namhlanje sizabala encwadini yezaga 18 ivesi lika-20 izaga 13 sithole ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili ufundeka kanje ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana xa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone namehlo ngokukhangela umuntu ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqumbeni yomuntu kubonakale ngezenzo kuzwakale lamazwi awakhulumayo namazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleleyo zibe ngcono umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthungu behle ngubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo wena-ke uhamba lo muntu onjani bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula umuntu adele into enhle umkhangele umbuke uzibuze umangale ukuthi kambe vele ubesithi wenzani ngamazwi avamileyo lawo emlonyeni yabaningi nxa sekubonakala ukubana umuntu akwenzileyo ngakulakuhlakanipha kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela ukuhlakanipha babe yiziwula ukuhlakanipha yiwuhlonipha abazali hlonipha abafoweni hlonipha umakhelwane hlonipha umphakathi yikho ukuhlakanipha lokho wenzela ukubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo uyaziqoqa uyazibutha uyazibamba uyazigwema ngokuningi uhamba labahlakaniphileyo uyakwazi khona lokho kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yiwula leziwula awabalekele lawo mathuba ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza ngamagama atshiyeneyo hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo ohlakaniphileyo uhamba laba hlakaniphileyo lezi zathu uyabe zibona sobala ubana lokhu kuhlakaniphile lokhu yibuwula uNkulunkulu asisizeke ngamunye ngamunye sihlole laba esihamba labo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na ngobana ubuwula buyisinengiso hatsho uNkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke asikhuleke babathixengcile sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Dynamos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Islanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwangukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lodaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze esebenza la iqembu le-Highlanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongiya abadlali abaloduma ababalisa uMadinda, u-Adam kanye loPeter Ndlovu, njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kunozaba njengoPeter, lakazalo. Ukhona inxa yekho lezazalo. Kuzoba njengoPeter. Akula mfana ongayidlula ozedlula uPeter lapho ebhoreni. UPeter udlale iHighlanders emncane ne-15 years. Wambo wadlala emazweni. Ndi ngakutshela mna ke Aberdeen, sabela boPeter Aberdeen lapho sasidlala khona. Kwakula ama-grounds ayo ngu-8 ama-grounds. Ama-QI fika akhangela ukuthi Zimbabwe Highlanders. Siyafica sezingena e-grounds siyadlala, siyafica sebegongolezeni ama-QI. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament, waba yi-top goal scorer, saba u-5 aside, waba yi-same thing, waba u-5 aside sayifundela khona, sasingayidlali vele. Basa first ayenza 2 teams, sajoin i-5 aside. U-final sadlala sayisoda, so uyayenza kodwa bese sayilenza, waba lo-8 o-Peter, ngathi bayi 7-7. Sikhona sidlala i-final sokuyithi soda, kanti yebo Peter yiya winayo. Waba yi-player of the tournament, top goal, ku-5 aside. Sasuka lapha sayi-ways, silandelana amaloba amabhasi, zafika yi-30, kwelandela ama-country zonke, so siyadlala ka-invite tournament. Ngalo Peter Forbes. Top goal scorer khona ngale lokuzini but bonke bekuzomaka yini ukuthi uMakiwa ayokuchiya la ngespeed be
udike uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba umqeqeqi ohwatshe abadlali ababe lodumo bedlalela iqembu leHighlanders.
Gumede waye emaJuniors eHighlanders waye wenze abaphezulu kakhulu because kulandile remember one day sadlala ifinal eMaswingo lali Maswingo United amaJuniors under 15 sadlala owadala ukube samchiya la sina sahamba ekuseni. Wathi amehlohli phezigoli ukhumezele athamski esekonani esefikile lamajuniors endlala khona wayalazela but kathesi uthiye mina ngabazi ugumede wayewamazi u-Adam ele-15 years ugumede wayesemazi engithiya mina.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe yikuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila, njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is
silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu, njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe. Waqeqesha abazali abaningi abasabelela umhlaba wonke, njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
U-Alibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1973. Uye wasebenzela amaqembu abalisa ele-Valencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube, ele-Real Stars kanye lele-Bulawayo City. Khathesi uleqembu lakhe le-Alibaba Foundation, njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijiyeneyo ukuze leli qembu liphakame. Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Kwezabajazi lo mculi othuthukayo.
Sangibonga ithuba mhlonishwa igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo ngaphansi kwenduna Sivalo uMahlangu Godoma. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo manga phazami ngo 2015 or 16 kodwa idlala dele lokuqala liphumela phiana ngo 2018 elesihloko sithi izala kutshelwa zazophinda njalo ngo 2019 ikusasa lempilo ngo 2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezaziyisehlela umfowethu wayelimele kusho ukuthi maye sephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umasikandi yikho senisala ngingedwa ngapha ebahlangene super sound so ke iqembu leli bengifisa kakhulu ukuthi likhuphuke kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basichaze ngendlela abanye angeke ngibagxeke bonke abanye impela hayi bayenza kahle so ke sine album ekhona manje ethi umlobi wenduku eyiye sahamba besacela kakhulu ukuthi abantu besichaze ngoba nje umnyaka usuphelile unje next year futhi nje maduze sizayethula enye album elesihloko sithi izenzo so yilokho engikuphethe
yabona kuleke chakalekazi kutsela inhlanhla singakagqibi ukuhlelo lwamhlanje wathi sangele bese lazo uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi ibandla leCitizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama by elections kodwa abakubandla leZANU-PF Party ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni sikuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthembo Stemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.